isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 9 kuZibandlela 2025 ngoTabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Umongameli webandla le-CCC usemise usengezo Chabangu ukwenza loba yini okuphathelana lebandla.
Icele lebandla le-CCC elikhokelwa ngusicamfundo Wasman Ncube namuhla limise umsebenzi okwesikhatshana ozethi ngunobhala jikelele webandla leli umnumzana Sengezo Chabangu.
Ithuba likhulu kakhulu nxa uqhathanisa lakwamanye amazwe ukuthi eMozambique kube lokuzwana, kube lokukhulumisana ngokuba awuzange akuthathanga isikhathi eside kudoniselwana.
Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Mozambique othi iFrelimo yaqilibezela kukhetho lwaqhutshwa nyakenye uphenduka elizweni kulandela ukubaleka kwakhe esithi uhulumende wayefuna ukumbulala. Kuvaleliswa owayengumongameli weMelika uJimmy Carter eWashington DC. Zonke lezi ndaba lezinye siyalandela. Icele lebandla le-Citizens Coalition for Change elikhokelwa ngusikhukhamfundo Welshman Ncube namuhla limise umsebenzi okwesikhatshana ozithi ngunobhala jikelele webandla leli umnumzana Sengezo Chabangu. Ingcwethi zithi uChabangu sephelelwe ngumphako, kubika umlondolozi Ndlovu.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi lokhu kuveza sobala ukuba uChabangu loNcube kabasaboni ngasolinye, njalo kuqhubeka kulokungazwisisani kubandla eliphikisayo. Icele le-CCC elikhokhelwa uNcube lilobe incwadi lisithi uChabangu ubesephula isisekelo salo lisithi lizamthonisisa amacala akhe kumalanga alandelayo. Lokhu kukhulunywe isikhulumeli sebandla leli koBulawayo umnumzana Phumlani Sibanda.
Umongameli webandla le-CCC uProfessor Welshman Ncube usemise uSengezo Chabangu lo owayezithi ungumabhalane jikelele kubandla le-CCC ukwenza loba yini okuphathelana lebandla. Umiswa ngemva kokubonakala eqhubeka ngokwenza imisebenzi engekho kuzinqumo zebandla, njalo lakho kungaziwa ibukhokheli.
USibanda ugcizelele esithi imisebenzi kaChabangu isifundise ibandla eliphikisayo ukuba lilungise isisekelo salo.
Uzaqhubeka emi kanjalo icala lakhe lize liye thonisiswa ibukhokheli bebandla.
Isidlo 7 ikhulume loChabangu yena othe okwenziwa libandla le-CCC akukho emthethweni esithi sikhulume legqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole. USithole utshele iStudio 7 ukuba kabavumelani lesinqumo lesi.
Umangalisayo ukuthi ekuqaliseni nje kuqala indaba yona leyi, into esayizwayo ukuthi upresident owe-CCC uzayenza i-rotation labanye bakhe. Kuthe sokuphakathi laphana sabona hayi akusela rotation ekhona, omunye sebaleka ngesigodo. So i-CCC yasibuya kithi isithi izwisise ukuthi into enjalo kufuze ibanjwe njani.
Ingcitshi kwezombusazwe zithi okwenzakale kuChabangu okumele bekwenze kudala ukuvikela ingxabangxoza esedayela ephalamende. Enye yalezi ngcitshi ngumnumzana Tendai Sithole osebenza le-college The University of Zimbabwe. Amazwi la agcizelele igqwetha elilela ilungelo loluntu uNkosikazi Jacqueline Sande, yena othi sekumele ababandla aphikisayo bakhumisa nomlotha.
ngayini kuloko kushupa unyaka oladlulayo sibona ukuthi uChamisa wathena owe politics sechile sechelo chabangu kodwa ukuthi bona ukuthi uChabangu bangkhona labo Washman bazenelisa yini ukuba yibo opposition engamisana lo ED ku 2028 kumbeni opposition yethu iyabi iloku isenza isiba weak
uChabangu wazithi unginobhala jikelele waleli bandla ngemva kokhetho lomnyaka 2023 lapho aqala ukuxosha abameli beparlamente labekhansili. Loba nje umnumzane Nelson Chamisa wazama ukulwisa uChabangu emadala eparlamente wehluleka ukwenza lokho okwahle kwachiya ibandla le-CCC selicwezuke phakathi. UChamisa wahle wachiya isikhundla sakhe kwasala uNcube umnumzane Thandayibithi labanye kuthi elinye icele lasala selikhokhelwa ngumnumzane Jameson Timba. Kusenjalo amalunga awebandla le-CCC edayele eparlamente abikwa esefuna ukuba umongameli Mnangagwa aqhubeke ebusa kuze kuyefika umnyaka ka-2013. Iphephandaba le-Daily News libike ukuba umnumzana Charles Moyo ozithi umela i-CCC eparlamente uthe bafuna ukuthi kuguqule umthetho umise ukhetho ngo-2028. Umoyo walile ukukhuluma ngalokhu efonelwa i-Studio 7. Isikhulumeli se-CCC koBulawayo uSibanda uthe lokhu kwenziwa licele elisekela uChabangu eParliamente. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngimlodolo zindlovu.
Umkhokheli webandla leMozambique eliphikisayo othi iFrelimo yaqilibezela kukhetho olwaqhutshanywa kenye uphenduka elizweni kulandela ukubaleka kwakhe sithi uhulumende wayefuna ukumbulala. Mnumzana Venancio Mondlane utshele abantu abaningi embuthanweni wokumhlangabeza eMaputo ukuba ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo ngomfumfu njalo abalandeli bakhe kumele ba tshengisele emigwaqweni bekhonona ngempumela yalo. Abezindaba beReuters babika ukuba abezomvikela badubule babulala abantu abathathu abatshengisele emigwaqweni namhlanje. Mnumzana Daniel Chapo weFrelimo nguye okuthiwa wanqoba kukhetho lolu osolungenelwe ngumanyano weSADC othi kumele kukhunyiswane umlotha phakathi kwamabandla ancintisa kukhetho lolu. ELeSouth Africa kubika njalo ukuba selingenela kudaba lolu ukuze kube lokuthula eMozambique okuphazamisa amabhizimusi ezansi yezwekazi le-Afrika. Abezomvikela sebabulala abantu abedlula amakhulu angamachumi amabili abasola impumela yokhetho ulolo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo.
Uyabonisa ukuthi kulokungazwani okukhulu kakhulu kusuka ekungavumelani ngemphumela yokhetho kutsho khona ukuthi kuzamele kukhulunyiswane kuphume uhulumende mhlawumbe ongahlanganisa abavele endaweni ezihlukahlukeneyo abeqembeli busayo lalele lalaphikisayo. Yiyo yodwa indlela engahlenga iMozambique ukuthi ingangeni empini, ingangeni odlameni, ingangeni ekudilikeni kwezenotho lakho konke. Yiyo yodwa indlela engahlenga ukuthi kungafa abantu ukukhulumisana basebenze ndawonye bakhe uhulumende ozakwenza ukuthi bonke babambisane besiya phambili bafake okwaseMozambique phambili hayi okwabo umuntu ngamunye.
Ngenxa sikhangela ke siyabona ukuthi iSADC yezama ukuthi ilungise lapha lelizwe leSouth Africa. So ubona zani kodwa kuzaphumani njengoba kulabanye abathi uMondlane Ngxeba bangamlimaza kumbe bamkhahlameze khona kahle.
Ithuba likhulu kakhulu nga uqhathanisa la kwamanye amazwe ukuthi eMozambique kube lokuzwana, kube lokukhulumisana ngokuba awuzange akuthathanga isikhathi eside kudonselwana nalaba sebekhona namhlanje. Ngakho ke inhliziyo yazi kabilukhuni kulamathuba amakhulu ukuthi laba bazabe bethunyiwe ukuthi bancedise ukuthi la macembu axoxisane bangaphumelela. Okukhulu ukuthi bangathatha uhlangothi babe ngabantu abaleqiniso, babe ngabantu njalo abazahambisa phambili okweMozambique hayi okwabo. uqhakathekile futhi ukuthi banje libusayo likunanzelela ukuthi banenge abantu abavotela amaqembu abusayo kungaphikiswana ngokuthi bawinile yini kumbe bawinanga kodwa iqiniso yokuthi banenge abantu abavotelela bobantu bewinile bengawinanga ngakho ke bayadingeka embusweni bayadingeka bebambisana besiya phambili akusasebenzi lokuyana ukuthi iqembu leMozambique Frelimo libuse lilodwa isimo kasisavumi ezomnotho kasivumi ontanga kabavumi ukubuswa kwelizwe kakuvumi imphumela yokhetho njalo kayivumi isho khona ukuthi kumele babambisane besiya phambili
yesiyakhumbula ukuthi isadiki yayangenela eZimbabwe kodwa abanye abantu basale bekhonona besithi kayangazani bebesekela ibandla elibusayo sizokwenzakala khona ngani
akhona amathuba okuthi kungaba njalo kusiya ngokuthi ngubani onguyothunyelwe khona ngale kodwa ke akusekhona njalo amathuba okuthi kusengenziwa into enhle babe befundile kulokho kwabazinsolo kwelaseZimbabwe ithuba liba khona lokuthi abantu bakhule engqondweni benze kangcono kulalokho abakwenzileyo emandulo akhona njalo amathuba okuthi basengaqhubeka besona njengalokhu ubona emandulo so ke kuzaya ngabo labo abathunyiwe kakhulu ukuthi bakhuthele okungakanani ukwenza into enhle eyabantu beMozambique kanti ke futhi okukhulu kakhulu kuya ngabo abantu beMozambique ukuthi ikuphi abakufuna kakhulu bangakhangeleli kakhulu kuSADC bangakhangeleli kakhulu kuAfrican Union kuUnited Nations abakhangelele kubo ezinsizweni zabo bafake iMozambique baphambili bayithande bonke ngendlela efaneleyo bayigcine bayilondoloze ngokuba kabanalo elinye ilizwe iSADC aswelizwe labo ilizwe labo iMozambique
Umnumzana efindlela Ncube ulandele zombusazwe ezimele ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 ekobulawa. Abathenga bethengisa impahla kobulawayo bathi kumnyama phambili ngoba sebebanengi kakhulu emigwaqweni okwenza bethole inzuzo ephansi kakhulu ngelanga kulokho abakuthengisayo. Bathi akulanto eguqukileyo ngomnyaka omutsha ngoba badonsa nzima. U-Ezra Jesus Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Bathengisa ukutshiyene emgwaqweni kobulawayo ogoqela imbhida, inhlanzi, inhlanyelo, amatamatisi, amakhabe, ulude, ikhabitshi, amabhawuto, izigqoko, izipenete, izipendamlomo lakho konke okufunwa nguZulu. Kulabanye njalo abathengisa esifela emlonyeni, inyama esitshwala lokunye. Ugogo Rachel Chabangu ngomunye owathengisa okutshiyene emgwaqweni edolobheni leli.
Thengisa amazambane amanzi, awomileyo, inzuku ezomileyo, imfushwa. Amkhomo konke kholoko indumba nje le mashuka hayi ungalisele kuhle kodwa ukuthi ngathola i-sister stock sokuwoda sibi hayi ngeke ngaba ngcono
iningi liyakhala lisithi akula mali kulezi nsuku unkosikazi Jotina Ncube ngomunye wabo
hayi kunzima kazi lo December lwade simkhangelile hayi asiphumanga lalutho ngapha nama-farmers layo abanye abasincindezelayo ngoba bazithengisela izinto labo bephinde bebuye namarola abo bezothengisa eceleni kwethu bethengise bona nge-wholesale price
uyakhalala unkosazana velile khabo
akula nto e-right akutshintshanga kutshintshe u-5 ku-4 lapha izinto zinzima izulu liyana kuhle number 1 siyakubongela sisathola amanzi kodwa sinathenisa amagwili asiwatholi kunzima ukuthi siwathole ngoba izulu liyana I think ayabola phansi izulu seline kakhulu
kuminyene emgwaqweni okulabathenga bethengisa impahla abadlephana bebanga abazothenga unkosikazi Siphiwe Moyo uthi akulandlela ekhanyayo yokuthengisa impahla emgwaqweni kobulawayo
ngabe ikhansili yasinanzelela ikwanisa ukuthi isenze lokuzindawanyanyana okuncane ithi lapho umuntu ayehleli khona mbabhadale ngelanga ukuze sibe lani le order because into evele ngela order ayiyenzi kayenzi ngoba any muntu uyamthola ehlezi lapho ofuna ukuthengisela khona umthole ehlezi ethi akulandawo yomuntu la lami ngifuna ukuthengisa ngoba siyabe sifuna ukuphila and nje ama-ages ethu esilabantwana basesebancane so yeyi kuyinto enzima kakhulu uyabukhumbula ukuthi kuyakuthi umuntu ubuye bhekhe etareni khonapho
umnumzana kheni Dube layo othethengisa emgwaqweni wobulawayo uthi ukugcwala kwabantu ezitaladeni bethengisa kuveza ukuhlupheka kwabo
kuslow because iyiviki yokuvulwa kwezikolo kodwa sikhangelela ukuthi kuza kuphike abaningi emgwaqweni sibaningi because abantu bahluphekile badinga ukuphika kodwa awuswele
Awanye yabathenga bethengisa bakhala ngokubhubha kukagogo wedume kakhulu uRose Nyathi. Wayelela amalungelo abo. Umngane wakhe onakafarayo uthi akusebenzeki ugogo Rose engasekho.
Ngesinye isikhathi zongathi uzambona kukhulumile. Mbe uzama usibone ukuthi nafara ndizakutshela ngamanzi. But konke siyakubeka kuNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu unesizathu ngakho. Kumele sikuvume kokubade kwakakhe sisazwe ubuhlungu.
Oyifundela oba ngumanjinela wendizamtshini ekolejini leMiddle State University, unkosazana Tsitsi Siwela wake wathenga edengisa impahla okweminyaka emihlanu engakatholi umsebenzi.
Ngangithengisa emakethi ngasebenza okwesikhathi eside, ngithengisa ama-groceries emakethi okwesikhathi eside, sizabogogorosi semakethi. Kodwa ngiyabonga ngoba ngagcina lami ukusasisukeza emgwaqweni, ngagcina lami sendenhlanhla ngathola umsebenzi njengomuntu ayele sikolo sakhe esithengisa kwasele sikolo. Hhayi, umnyaka omutsha ngawungena-ke kuhle sengisebenza-ke i-airport.
Umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo uCouncillor Edwin Ndlovu uthi inani labathenga bethengisa likhuphuka nsuku zonke koBulawayo, okwenza kuminyane okwesabekayo.
Abanye kasibazi ukuthi bavelela ngapha, abantu sebesuka kwamanye amadolobho babuye bazohlala bakhempe khonaphana ku-Fifth Avenue naku-Sixth Avenue bathengise, osokubangela ukuthi ube lengcekeza eningi kakhulu ngoba akula zambuzi, akula lapho abagezela khona.
Inhlanganiso ye-Solidarity Center ibika ukuba kulabantu abathenga bethengisa impahla emgwaqweni eZimbabwe abedlula izigidi ezimbili 2.2 million. Ithi abantu laba bathengisa impahla ebiza phose amabhiloni amane US 3.96 billion ngomnyaka. Ngimalesizo 7 koBulawayo, igama lami ngu-Ezra Chisasibani.
Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ebona ngezikwelede ukulondoloza kwezakhiwo lokunye e-Morning Star DBRS ithi umlilo ovuthayo eLos Angeles usubhidlize izindlu ezedlula inkulungwane 1100 njalo ulakho ukubhidliza izakhiwo ezifika inkulungwane phose ezingamachumi amathathu 28,000. Abezindaba abe-Associated Press ababika ukuba umlilo lo uqhamuke endaweni ezinhlanu. Umongameli wakule Ukraine umnumzana Zelensky ucela ukuba amazwe ashiyeneyo aqhubeke emsekela ukuze ehlule eRussia. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Kweziphathelane leMelika, kuqhutshwe umbuthano wokugcina okuvalelisa owake waba ngumongameli weMelika uJimmy Carter eNational Cathedral esigodlweni iWashington DC namuhla, lapho izikhulumi eziningi ezichaze uCarter njengomuntu wabantu owasebenza gadalala ukuthuthukisa impilo kaZulu lalapho esesukile embusweni. Umbuthano lo ungenwe ngabantu abaningi abagoqela abake baba ngomongameli abahlanu ababalisa uMnumzana George W. Bush, uBill Clinton, Barack Obama, Donald Trump kanye lomongameli Joe Biden. Yena oyethule amazwi ehaya uCarter. Abazukulu bakaCarter lezihlobo labo bethule amazwi kulombuthano. UCarter uzabekwa namuhla eplazini langakibo eGeorgia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela ezombusazwe eMelika uMnumzana Dan Moyo.
Okokuqala sithi mayuyu kumuli kapresident uCarter. UPresident Carter singathi ngumuntu ophile kumapresident wonke. Nguye ngathi uphile iminyaka edlula bonke ngoba ushone esele 100 years. Amapresident amaningi eza emuva kwakhe bashona. Ilegacy yakhe enkulu engingayisho ngingathi uCarter ube ngumuntu wabantu. Ube ngumuntu othanda ukuthi ukusebenzela umphakathi and siyabona even i-foundation yakhe yasiza kakhulu ukuthi iqede imikhuhlane eminingi emhlabeni ngoba bekuyinhloso yakhe eyokuthi imikhuhlane ethize ayilwise and ubesebenzisa i-foundation yakhe for lokho. Umbuso wakhe as u-president siyazi wabamfishane ngoba wabusa for only one term, i-second term yakhe wadliwa, kodwa yena ngokwakhe ubeli-democrat lamampela engumuntu wabantu.
Ungathi ungomunye wabaholi beMelika abazahlala bekhunjulwa yini embalini yelizwe njengabo George Washington?
Yeah, I think ngingambeka lapho not for ubupresidency bakhe, but sengingathi nje isimo sakhe, the way abengakhona, engingathi izenzo zakhe after esephumile kuba ngupresident kube izenzo ezinhle kakhulu, okuthi ngibona yebo kuyizenzo ezizohlala zikhulunywa. Njengoba sazi nje namhlanje singathi yi-federal holiday lapha e-America edeclarewe ngumongameli uBiden in honor of uCarter. So kuyakhombisa ukuba ube ngumuntu okhangelelwa phezulu kakhulu kubaholi be-America.
Simbone kumbuthano wanamuhla ehlanganisa abantu abachiyeneyo abafana labo Obama, Donald Trump, abamabandla omabili ele Democrats ele lama Republicans. Ungathini ngalokho?
Yeah, kuyatshengisa ukuthi ngumuntu obekwazi ukusebenzisana labantu regardless of i-party affiliation. Ngumuntu obengumuntu wabantu njengoba ngithile ekuqaleni, obekwazi ukusebenzisana lemibono ehlukeneyo, obengumuntu olalelayo, ongasiyo othi my way or the highway, but ubengupresident loya ohloniphekayo ekuthini abantu abaningi namanje balokhe besambona njengomuntu okufanelekeleyo ukuthi bamphekezele ehambeni lwakhe esesiye emazulwini.
Umnumzana Dan Moyo ulandela zombusazwe zeMelika, ubexoxa loNtungameli Nkomo weStudio 7 eseVirginia.
Zimbabwe!
Umongameli Emmerson Mnangagwa usanda kwengeza ngomnyaka isikhathi sokuba uGeneral Valerio Svanda akhokhele ibutho. Njalo ngeviki ephelileyo ukhethe umkhokheli omutsha wamapholisa uCommissioner General Stephen Mutamba othethe isikhundla sikaCommissioner General Godwin Matanga. Abalandela ezombusazwe bathi ukwenza kukaMnangagwa kuveza ukuba ule njongo yokuqhubeka esesikhundleni kungafika umnyaka ka-2028. Okwamanje ukukhefu. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Thembelani Dube olandela izembusazo ezimele nomnumzana Believe Gawule okubandla leZANU PF. UDube usungula lengxoxo.
UValerio Svanda uPhilip uvele lisotshe lidala elaxayisa kuzapho kudala ngukomanda from kudala abahamba bayatrena eZambia baza kutsho ukuthi hayi wayevele ngomunye wama-instructors. Sibe sesitsho ukuthi mhlawumbe ngoba yonke into le matrix zangikhona mbe singathi lokhu kunjwa kwakhona mhlawumbe ngendlela bona abafuna kusebenze ngayo kwezomvikelalizwe engxe babona ukuthi yena uPhilip Valerio kungaba nguye umuntu ongafonakala ngesikhathi esithize besadinga lowo mhlawumbe ongamreplace. Mhlawumbe yikho sokwenza ukuthi nyaka yakhe akhwezele nge-1 year ngizonga zantwa ngolwezi yikho lapho kuyagcina khona i-contract yakhe. Njalo mhlawumbe uhambisana lokuthi njengoba sokufakwe umthetho omutsha ukuthi abantu baretirini mhlawumbe ngenxa yobengakathi ngqe i-70 years mhlawumbe laba sokusenzela ukuthi ayifikise i-70 years yakhe kuhle yokuthi bengingelashwa lokuthi iminyaka yakhe exactly mngasefikile i-70 ngakade engingafiki mhlawumbe sokuextende kwenza ukuthi afikise leyo mnyaka ngakade efikile mhlawumbe isizathu yokuthi kuqale kulungisiswe khonokho abakhangela ukuthi bakulungisise kwezomvikelazo. Bengingase sikhangela ngendaba leyane yamapholisa uMatanga siyamnanzela ukuthi bangakafiki 70 years kodwa kuthiweka ngehle mzwe mhlawukhane evalelisa nje sithi hayi sesiyakuba ngumlimi. Kutsho ukuthi mhlawumbe kukhona okungabe laye kumele akwenze angasakwenzanga ngendlela eqondileyo kwase ukuthi hayi ungcono-ke wehle phansi ngoba sekunanzelayo ukuthi iminyaka yakhe i-retirement. Ngingase sikhangela umugca lo omutsha ofakiweyo hayi kayikafiki lanxa kathi bemfuna bengaba lakho ukuthi bamengezele iminyaka kodwa kutsho ukuthi kukhona okuthile mhlawumbe abafuna kwenze akade ngakwenzi kuhle basebenzi ukuthi hayi bana sifake lo za siqhubekele sidaba lo lezo lufuna ukuhambe kuhle.
Yes, yawo kakhulu Dube, ngena kona baba wagawule uyakhuluma uDube ngamafutshane kona pho umphendulo.
UValerio umuntu lembali enhle kakhulu ekusebenzeni ngisho ukuthi ephuma ngaphandle kwelizwe esiya kuma mission okuvikela amanye amazwe ngaphandle ube siyakhokhela ngisho kuma butho United Nations athunyelwa khona ngale wayisiba nguye uyafika ekhokhele ngisho lamabutho yabo avelela kubo America lamanye afike ebe nguye okhokhelayo njalo bamnika imandulo enhle kakhulu ngomsebenzi wakhe awenzayo. Ngokunjalo uValerio ngumuntu olobuciko obukhulu kakhulu ngokuzwe kukhokhela esibuthweni lapha. Mina ngizigqaja ngokuthi yi-product ye-Zebra leyana Gibbs. Okuthi nxa ungakhangela indlela alokuza ngayo, iyo amadoda asibili esiwabalayo ukuthi esibuthweni laphana amele echiye umbutho osesimele esingcono kakhulu. Ngokunjalo lanxa isikhathi sakhe sokuthi sechiya umongameli nxa ekubone kufanele ukuthi hayi mana ngingezelele kuqakathekile khonoko ikakhulu emuntwini oqhuba kuhle umsebenzi ikakhulu umuntu oqhuba kuhle umsebenzi owenza umsebenzi wakhe ngokuphelelisa.
Yenxa sibuya ke kuba umntamba
uma appointa nguye uma disappointa eyabele izizathu zakhe ngokuqhutshwa komsebenzi. Ungeke uqhubeke lokhu sithi hayi umuntu uzaze retire kwesinye isikhathi imsebenzi njengalana kumele nxa usubone engxe kufanele kube lomunye ongane yenza ngcono kulayina lwana enxa engani ukuthi uyamfaka sibili aqhubeke kuhle enze umsebenzi kuhle.
Hayi siyakuzwa. Kodwa ke baba Dube kulabanye abakhulu maye lapho sithi hayi lapha phela umongameli selungiselele ukuthi aqhubeke esemsebenzini kube ngithi esikhundleni sakhe kuyifaka abantu abathandayo kuphela akunjalo tu
khonoko singeke sikubalekile ngenxa yokuthi anti kupolitiki phela ungeke ube lezifiso ezithile ungalungisa ngakuhle esingathi khona khona i-chessboard yakho i-chessboard lama pieces ukuze kuphume kuhle kumele ama pieces akho afake kuhle ukwenze ukuthi unqobe umdlalo lo ongabudlala so ngokunjalo ke singeke sikubalekile khonoko sinxa sibuye lemuva sikhangela kahle kahle ukuthi eminyakeni emibili edlulileyo kuye kwaba khona ukhongolose webandla elibusayo lapho kuye kwaqokwa khona yena ubaba uValerio ukuthi uzangena kupolitboro ngangaphambanisa abantu bangantu abavungama ukuthi hayi umuntu lo phela usesele kubuthi useselalo kulalokula wasekhitshwa so ungananzelela uyaphuma ngo-2025 ngolwezi so kuyabe sokuseduze ukuthi i-conference umbe i-congress liyana ka-2027 elective congress la yabe isisondele ngamafeature uyabe lokho engingakukhohlakali njengokhomanda so lanxa kungathiwa kungona hayi ucongress le-elective congress sesimkhetha uba uValerio Sibanda njengoba seretayile uyabe se-retired commander defense forces kulula ukuthi abantu bamkhethe bathi hayi lo la siyamfuna ku-leadership ku-top leadership yebaqandla so kuze ngaphuma ngo-2024 njengoba dumela aphume 2024 so kungenzeka ukuthi hayi lona sesimkhohliwe iminyaka isimbili simthatha abantu sebemkhohliwe but nxa ephume ngesikhathi sokuseduzane ukuthi i-congress ibe khona kulula ukuthi bamkhumbule ngoba siyakunanzela ukuthi kathesi isikhathi esikiso ngase sikhuluma iqiniso abantu abaphezulu sibili ababhethiwe ngabantu abake baba kubuthu umongameli lawo kwaba kubuthu under Zipra waba kubuthu under Zanu wangena vele eqalisa vele ukungena kucabinet ngumuntu owayevele empini singakhangela lezo president naye ngumuntu ole ukuthi kuyavela ukuthi wayevele esempini o vice president wabele omnyango ukenela omnyango ugeneral so ngabantu kade esempini so nxa kuyukuthi i-matrix yakho nithi ukuthi kulomunye ozamela chiyelwe kumbe kuzamela angene ku-top leadership engumuntu ovela empini u-commander in chief defense forces u-commander defense forces ngumuntu oyabe mkhulu ku-army so nxa kuyukuthi i-strategy ukuthi usibanda la sondele kubuseni hayi bakwenze ngendlela eqondileyo kwenza ukuthi nxase phuma lapha sesiba ngu-retired commander kulula ukuthi abantu bamkhumbule bamfake laphana then lo replace uMatanga layo ungafica ukuthi laye ngaleso sikhathi mhlawumbe ephuma uzafisa ukuthi aphume la abe ngu-retired commissioner laye nxa befuna ukumfaka futhi embusweni phezulu kulula ngoba uyabe ngumuntu onjani oseke wabamba isikhundla esiphezulu sokuthiwa ngu-commissioner general kulula ukuthi la asondele ekubuseni laphana
bala khonapho bagawule
abantu kumele bekwazi ukuthi lanxa bengaze bekhulume bethini kodwa uValerio phela umuntu even umnanga kuthi esiba ngupresident umthole evele ekhokhela i-ZNA kulo chiwe ngaphezu kwakhe lapha kodwa waqhubeka wanikwa isicoco senifane sokuba nguye ukhomanda ngokunjalo vele ube khona esibuthweni akumangalisi
lapha lizo mnumzana Believe Gawule webandla leZanu PF lo mnumzana Thembelani Dube olandela ezombusazwe ezimele bexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Thank you. Kulive Talk namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngezokulima. Singeke hlukanike sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Icelele bandla le-TCC elikhokhela ngosicamfundo uWolfman Ncube namuhla limise umsebenzi okwesikhatshana ozithi ngunobhala jikelelo webandla leli umnumzana Sengezo Chabango. Umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Mozambique othi iFrelimo yaqilibezela kukhetho olwaqhutshwana kinye uphendukile elizweni kulandela ukubaleka kwakhe. Okwanamhlanje muli eZimbabwe silugqiba lapha uhlelo lwehla namhlanje olivalelisayo nguThabo kaNcube ngesithi lilahle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.